Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 7 kuLwezi 2018 nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo emelika elamademocrats yilo elinqobe ukukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende, kwathi elamarepublicans lanqoba kukhetho lokudinga amalunga esenate. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema kudaba lokutshengisela. Owayengumphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku umnumzana Superman Ndiwanzira obotshwe izolo umiswe emthethwandaba lamhlanje wakhululwa ngemali yesibambiso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhetho lwemelika olwama midterms lwenziwe izolo lapho ibandla eliphikisayo elamademocrats elengezelele khona inani lamalunga alo edale laphansi ele the lower house laba yilo elikhokhelayo okwakuqala ngemva kweminyaka eyi-92. Kodwa ibandla elibusayo lama-Republicans lona liqhelise inombolo zamalunga alo kudale le-Senate. Lolu khetho lubone inani lamalunga edale le-House lele-Senate awesifazana liqansa livela ku-84 laya ku-95. Kukhethwe njalo isizalwane se-Somalia kuleli dale. Umongameli Donald Trump utshayele ihlombe ibandla lamademocrats kodwa waphanga wathi ibandla lakhe lama-Republicans lizosebenza lama-Republicans kodwa lingafuna ukumcubungula kasoze asebenze labo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Muzincube.
Awukhetho loma midterms lapha eMelika alukhanya luhambe kuhle sibili kakhulu besibukele sonke lapha ku-TV ama-results ephuma instantly nje uzubone nje ubuhle bakhona be-system ye-America ukuthi abantu bayavota same day ama-results aphume khonapho ntambama. Uyabona ubuhle bakhona sibili thakazelele nje kakhulu ukuthi hayi ama-Democrats thine US wasupporta kakhulu ngathi nje mina angikhulumela abantu bonke. Uyabona ukuthi kathesi sokungani sokule balance nale yokuthi ama-Democrats sibili siwabonile lapha wina kuma House Representatives and obviously baluza kuma Senate seats ama-Republicans batholile nje embijana futhi ama Senate seats, but khonoko nje ku create ibalance sibili ukuthi anti yabona umongameli uTrump ngendlela ayesevusa ngayo nje oku racism sibili okujengisa ukuthi khona umuntu le inketa bechabe. So all these things are going to curb i-mantra yakhe leka Trump. Kuhle kakhulu lokho ukuthi sokule balance.
Sifundo bani esingatholwa izizalwane zeZimbabwe?
Isifundo esiqakathekileyo kakhulu ikho khonokho ukuthi ama-elections ayizolo abe about ama issues abantu eAmerica khona. Uyabona ukuthi yikho okumele ukuthi lati sikufunde nje khona ukuthi i-politics yethu kumele ibe yi-politics liyane evuthiweyo khuluma kakhulu ngama issues, bread and butter issues ezi affecta abantu. Hayikhona ukuthi kube labantu abangenisanayo nje kuphela ngokuthi kumele ukuthi bedle bona bebe ngabantu abacorrupt. Uyabo, kumele ukuthi sizame ukuthi sikhangele ukuthi umumo usi affecta njani thina eZimbabwe njengoba kunje kulama bond notes ukudla kwi shortage fuel uyabona izinto ezinjalo so kumele ukuthi thina nxa sivota sifaka umuntu esimbona ukuthi izinto zenezo zazithuthukisa uyabona Mr. Gandhi
sikhona isinyi sigaba okuthiwa khona obencintisa usethena ufuna ubalwe kakutsha kungakutshengisani lokho
lokho nje kuyatshengisa phela ukuthi nje vele ama-elections wona avele emhlabeni jikelele ayisiwo lana ukuthi umuntu engaluza uyakuvuma kalula nje ukuthi umuntu uluzile sobala yabo so it's not just limited nje eZimbabwe but esikubonayo nje kuphela ukuthi okwakithi eZimbabwe kuvele nje kuhlala kunjalo kunjani kule party efana nayo for the past 38 years so manje yabona yumehlukano wakhona lo ukuthi lapha siya kubona ukuthi khona kube kulama Republicans kade sokulama Democrats kuyabe kujintshatshintshwana ukuthi uyabona ukuthi ama issues they are really at play
umnumzana Muzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 esedolobheni le Virginia Umeli wenyanga South edalele parliamente njalo elilunga lezano PF umnumzana Super Mandiwanzira umiswe phambi komthethwandaba kamantshi namuhla eHarare esetheso amacala amabili enkohlakalo njalo ukhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula i-$2,000 yesibambiso i-bail. UMandiwanzira ubotshwe izolo walala esitokisini. Uzaphenduka njalo enkantolo mhlaka 30 kuyona le inyanga. UMandiwanzira wayengumphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kuhulumende kamgabe njalo amacala awetheswayo ubikwa wawadala ngaleso sikhathi. Abanye ekade besemthethwandaba njalo lamhlanje ababeyiziphathamandla kuhulumende kamgabe bagoqela umnumzana Sevia Kasukuwere yena obhekanela lamacala enkohlakalo kanye lomkhwenyana kamgabe umnumzana Simba Chikore oyetheswa icala lokuthumba. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema yena othi amapholisa azaphatha amalunga alelibandla ngengalo elukhuni alubana ethe aqhubekela phambili ngokutshengisela akuqoqayo. Lanxa engabethanga lelibandla ngegama uMathema uthe yakhona amabandla aphikisayo azama ukugenqula uhulumende ngokuqoqa ukutshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo weMDC uNkosazana Tabitha Kumalo.
Asizange sithi sifuna ukugenqula uhulumende. Abantu abagenqula uhulumende yiba bezani ngoba bagenqula umgabi besebenzisa amasosha. Bathe sebebona ukuthi sebemgenqulile ukuthi umhlaba jikelele ungazowathi ukuthiwa kutshayiwe ikunga amasosha. Bagijima badobha uMnangagwa bamfaka ngoba yena yisivileni. Thina sithunywa nguZulu. 2.6 million abantu baseZimbabwe bavotela ubaba uChamisa. Ebona sebediniwe luduwo lolabalibonayo kuleli lishe so bakhuthaza ubaba uChamisa ukuthi aqoqe abantwana baseZimbabwe bangene emgwaqweni betshengisela udubo lolu lapha esithi sidla khona imbuya ngoluthi sonke siyazi ukuthi sihlezi khonapha akunamali esiyithola emabhinki waphinda lo hulumende wabo elo minister uMthuli Ncube khonoko ngamapedlanyana esilakho osokusele emafonini usebuya futhi azothatha futhi ama-2 cents lapho esithumela khona izimali sesibhadala kumbe ngama-accounts kumbe sithumela izihlobo so uZulu uteka kusaphileki njalo lilungelo likaZulu waseZimbabwe ngoba isisekelo sombuso siyasivumela ukuthi sitshengisele emigwaqweni ngokuthula thina silibandla lokuthula sitshengisela uhulumende ukuthi hayi bo lokho elikwenzayo akuseyikho ngoba thina selisihlalisa loxhubhu into akazimanga kuhle anti ngabasaye ezikolo izibhedlela sezisibulala imigwaqo sisibulala amafutha enqola zomlilo ayahlupha njalo kulanto kube yintshontsha kodwa kabangeniswa emajele
nxa sikhangela indlela uMathema akhuluma ngayo ukuthukuthela okuzwakalayo elizwini lakhe kalisabi yini ukuthi alubana lithe laphuma langena esitaladeni kungagcina kubulawa abantu njengalokho esikubone usenzakala eHarare
uvele ibandla lezanupf umsebenzi wabo kulezi nsuku ikubulala abantu njalo ekutshengiseleni ivele khonapho bangazama ukukwenza kodwa kambeli ngitshela ukuthi abantu abangu 2.6 million bangaphuma phandle lapho abangena umgwaqo bazaba bulala babe bangayi bengadliwanga ngabantu
uNkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla leMDC
bayo ngalinyanga kalwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo Chipinge ngolwesine mhlaka 8 lwezi Mutoko mhlaka 15 lwezi Harare mhlaka 21 lwezi Gwanda mhlaka 26 lwezi Lufane mhlaka 28 lwezi Sisune ngakontutu ziyathu Bobulawayo mhlaka 30 lwezi Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo Lingakhutshwa yileli thuba
Umsitheli umnumzana Clement Masango uthi ukwehla kwenani lezisebenzi kuhlangothi lwakhe kanye lokusilela kwemali yakwamanye amazwe sokubangele udubo lokutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa elizweni. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli ngemva kokuhlola amahofisi akobulawayo, umnumzana Masango uchaze ukuba babhekane lendubo ezimbalwa ekutholiseni uZulu incwadi. Ethi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu alamachumi ayisithupha abalinde ukutholiswa incwadi zokuya kwamanye amazwe ezamapassport.
Siyatombothazisa ukuthi ukuphika lokuthi sikhonzelo sakushisa phano sina kunyoresa. Munhu wose anoda kunyoresa kutaka zvagwarini kautanda kutoshupa ngavave kuofisi. Zerikana pane zvikunetsa zvinotaurwa team office. So uona kuti mwana batirwa sei. Hakuna munhu acharambidzwa kunyoreswa nechikonzero chisiri pamutemo.
Asikudingi ukuthi uvela ngapi kumbe kwenze njani ukuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ofuna ukubhalisa kumbe ofuna ukuthatha isithupha ofuna ukubhalisa ukuthi wazalwa nini uyeza ehofisini ukhululekile asikuxotshi nxa kukhona okuhluphayo sizabona ukuthi sikuncedise kanjani
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Matthew Sibanda uthi udaba lukamasango emhlubulweni wemandebeleni seluludala njalo kulabantu abalokhe bengela ncwadi zokuzalwa ngenxa yombhuqazwe wegugurahundi
leyi indaba sesakhuluma ngayo kakhulu sikhuluma lohulumende ukuthi kazama ukuthi anike abantu ama-birth certificate ngendaba yombhuqazwe wegugurahundi uhulumende kafune kuyenza leyo ndaba ukuthi ahambe nika abantu ama-birth lezithupha ngoba uyazi ukuthi uyabe sevumile ukuthi nguye owakhozela abantu uhlupho lombhuqazwe ukuthi bangabi lezithupha
isakhamuzi semambale ematamhlophe ulista ndlovu uthi abantu abaningi esiqintini sabo abalancwadi zokuzalwa lezithupha njalo kuyadula ukuba lalezi ncwadi
abantu abaningi lapha vele kabala mabhetha abaningi labanye abalazithupha indaba yakhona vele iyinkinga labantwana esilabe ezikolweni abala amabhetha asifuna bethathise kuguqulwe isibo ngoba into zakhona ziyabiza izimali labantwana ma siphuma labo ezibhedlela kuyafuneka ama-birth record utholisana ukuthi we charge the record ya expire after 6 months. So most of say land the foot we in Kalaka time mali utolisan kuti aunda yole maria kono kuti upin the foot land the pet record because yet at the same time you see it there. Yes, there's two.
Unkosazana Nomsa Sivanda, uthi kunzima ukuthola incwadi kulabo abangela bazali, uhlanganisa labantwana abafundayo abala ncwadi zokuzalwa.
Thina lapha eMambale inhlupho esibhekane lazo kakhulu ngenza amabhedi. Ngikhuluma nje abantwana abaningi bayafunda, so udubo lwabo babefanele bema-sports, inkinga kukho kubonakala ukubana abala mabhedi. Yizo inhlupho esilazo eMambale. Njalo abantwana abaningi ngabantwana abatshonelwa ngabazali. Lami ngikusoneso isimo. Isimo sona leso sathi sesinjalo. Nxa kuthi umzali wakho usetshonile, ukubana ibhethi uyithole kube nzima. Ngindlela mina ngakhula ngilayo ibhethi, kodwa ngokuya kwesikhathi yalahleka. Ukuyithola ngayithola sengiyendile, sengiyithathiswa lapho emendweni lapho engendele khona. Kathesi besenze sifiso sokubana njengoba sengithole uhlelo oluhle izaphu, ingani engangiphakamisa ngithole isithupha. Njalo ngibekezele lapho engathathiswa khona ibhethi, ngibe lokuhlala.
Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni abana ncwadi zokuzalwa lezithupha ngoba watshabalala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Sekuthethe uhulumende iminyaka phose engamashumi amane ukuba atholise abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngodubo olukhona manje lokusilela kwezisebenzi zikasikomithi lemali yakwamanye amazwe, sekusitsho ukuba udubo lolu luzaqhubekela phambili ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, 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 mswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Live talk lamhlanje kuhlelo olukhangela indaba esiphathelane lempilo emazweni olwe diaspora forum. Sikhangela impumela yokhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente ekwelemelika oluqutshwe izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngelihlo lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale leParliamente leSenate kwelemelika, lapho ibandla lamademocrats eselinqobe khona kudale leParliamente kwathi elamaRepublicans lanqoba kweleSenate. Isiphathamandla senkonzo yePresbyterian kwele Cameroon City izifundi ezingamashumi ayisikhombisa latoba mnemunye ezithunjwe esikolweni esisesabelweni seBamenda kanye lomphathi sikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamuhla. abenhlanganiso ye Grain Millers Association of Zimbabwe bathi khona beza kuyabonana labe banga elikhulu lelizwe le Reserve Bank of Zimbabwe bebonisana ngendlela ezingasetshenziswa ukuthi kwengezwe imali yokuthenga okudingakalayo okulungisa ukudla okumqoka. Kuvika uMavis Gama.
Abejimas baveze lokhu emhlanganweni lentathelo izindaba owenzelwe eMikhizi Hotel ngemva komhlangano leziphathamandla zamankampani alungisa impahla esetshenziswa ukuthengisela ukudla enjengamaphakethe, amasaka loba imigodla. Bathi bakwenza ngenjongo yokuthi kungachaphazwa imali yakwamanye amazwe isiyathenga okulungisisa imigodla ethwala okunye ukudla endaweni yokuba ithwale ukudla ngokwakho. Umgcini sihlalo weGMAS uMnumzana Thafazi waMsarara ulandisa ngosekubangele ukuba bacabange ukuthatha leli nyathelo.
Somebody can be given 100,000 and can decide to make packaging for sweets. He has utilized the money correctly. But we won't go a step further.
Umuntu engatholiswa leyo mali bese qala ukulungisa amaphepha ethwala iziwithi uyabe eyisebenzisile ngendlela yebo, kodwa thina sifuna ukubona ukuba singasebenzisa kanjani leyo mali elutshwana esilayo njengelizwe. Sizimisele ukubasekela, sibatholise lezo ncwadi ezidingakalayo kulokho, kodwa imali abayitholayo kube nesebenza ukuthenga okudingakalayo ekulungiseni leyo mpahla ebekwa lokho kudla okumqoka empilweni yomuntu. Ingasala leyo mali sebengalungisa esetshenziswa ukuthwala okunye konke, yikho esikufunayo.
Osaphethe isikhundla sikamsekeli kamgcini sihlalo weGMAS uMnumzana Jared Wesley Ncube ulandisa ngokunye kokubekwe yilolu hlangothi.
Sibe lokubonisana ukuthi thina singamamilazi bona bengamamantoshaz awamabhanisi kasibalinamathana ndawonye, sibe lokuzwisisana ukuthi ngesi sikhathi sifuna abantu abazalisisana ukuthi intengo yepackaging ngakhwela, ukuthi lepackaging ngakhwela impokikhwelile isikhosikhwelile and ku-affecta umuntu. So ke yiso kade ngibe ama-discussions ethu bebe ukuthi sivumelane ukuthi singasebenzisana kuhle njani ukwenzela ukuthi ama-prices siwagcine ephansi, abantu bayenelise ukuthenga ukudla ngentengo e-reasonable.
Okumangalisayo Ncube uthi lanxa kulokukhalaza kwabalungisa impahla ethengiselwa ukudla, ukuqonga kwentengo yabo kwenza le ntengo yokudlalayo isinde abathengi ngamandla.
abeGMAS
bathi isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lezizalwane zeZimbabwe ukutholiswa ukudla okudingakalayo empilweni yansuku zonke okunjengempuphu, isinkwa, irayisi, itswayi kanye leflawa ngentengo ephansi. Bathi kodwa kakuyi kubekwa imithetho elawula ngezentengo, ama-price controls. Abangakho yikukhuthazana ukuba lapho intengo ikhuphuka makube ngekhuphuka ngesilinganiso esingasoze sisinde kakhulu kuZulu, hathi lokho sekusenzakala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
See you later. ezithuleleke ngokugcweleyo udaba lwaye ngumphathi ntambo ezokwethulwa kwemibiko lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ongumeli wenyanga South edalele ephalamende umnumzana Super Mandiwa Nzira. Yena omiswe phambi komthethwandaba namhlanje esetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe kurhulumente ngendlela engayisiyo. Ngakwelinye icele owake waba ngumphathi ntambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere, umkhwenyana owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye losomabhizimusi umnumzana Wicknell Chivayo labo bebesemthethwandaba namuhla. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
UMandiwa Nzira uzinikele emapholiseni izolo esanda kufika evela emazweni lapho ahle avalelwa walala khona andubana amiswe phambi komthethwandaba namhlanje. Umtshutshisi kulolu daba umnumzana Michael Chakandida utshele umthethwandaba ukuthi uMandiwa Nzira unike abenkampani kagetsi eyemegawati ukuthi ilungisise okuthile kwinkampani ebiphansi kogatsha lwakhe eyenet 1 kungalandelwanga indlela ezonikwa lowo msebenzi ezethenda. UChakandida uphinde walandisa ngecala lesibili elibhekane loMandiwa Nzira lokunikeza obesebenza ehofisini yakhe uRaymond Dawanda Chinembiri isikhundla kubhodi ePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe esethuphula njalo umthetho. Elinye lamagqwetha kaMandiwa Nzira umnumzana Selby Wacha utshele idale ukuba akajabuliswanga indlela uMandiwa Nzira aphathwe ngayo ngamapholisa enkambeni eMadabi lapho alaliswe khona okuyindawo athi kayilungelanga ukugcinelwa izibotshwa. Kulandela isicelo esenziwe ngamagqwetha kaMandiwa Nzira esokuthi aphiwe ithuba lokuthonisiswa evela ngekhaya, abatshutshisi kabazange basiphikise. Umanji uMishrodi Kubamombe ulaye uMandiwa Nzira ukuthi ahlawule inkulungwane ezimbili zamadola eyesibambiso. Kumele ayezibika emapholiseni kabili ngeviki, achiye ugwalo lwakhe lokuhambisa ole passport edale njalo engaphazamisi abafakazi. Kolunye udaba olukade lusemthethwandaba owaye ngumphathintambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere owetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo lapho ekukhulumende emsebenzini wokuthengiswa kwezitanda zokwakhela izindlu okugoqela ukuthengiselwa okwenziwe udade wabo womkakhe owaye ngumongameli unkosikazi Grace Mugabe. Unkosikazi Shuvai Junior Kumbochuma laye umiswe phambi komthethwandaba watshelwa ukuba aphindele edale mhlaka 21 yowayenale inyanga kaLwezi. Lokhu esisemthethwandaba, umkhwenyana owaye ngumongameli Robert Mugabe uSimba Chikore laye umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuthumba unkosazana Tsitsiza Keyo lapho esebenzela inkampani eZimbabwe Airways laye otshelwe ukuba aphindele edale mhlaka 14 Zibandlela womnyaka ozayo. Kolunye njalo udaba umnini bhizimusi olodumo uWicknell Chivayo owetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezinhlanu zamadola uzagwetshwa ngeviki ezayo.
Sigqibela uhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singakehlukani isikhangele ebezihamba phambili. Ibandla lamademocrats yilo elinqobileyo kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngapha emelika kwathi elama-Republicans lanqoba kukhetho lwamalunga esenate. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwetiselwa ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Mathema. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.